Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 Mabasa 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
A ukubopha unyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi ukuthunyagura aphikisane lalokho ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe idegree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzaba yikuphela komsebenzi wakhe.
Umanje wedalela eHarare lamhlanje wale isicelo sowaye nguVice Chancellor weUniversity yeZimbabwe uMnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe idegree lilahlwe.
Ubashiri besehlekile ukuphathilisa ukukhulumela iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani la esebemthethi sekhathi isikhathi eside into zingengazena lezo esayidini sibilile abantu beSudan yinto eright.
Umongameli Omar al-Bashir weSudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansili ezabusa kweminyaka emibili elandelayo andubana kuqutshwe ukhetho. Ibandla le-MDC lamhlanje likhetha inkokheli entsha eMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umanti umnamato Mutebedzi womthethwandaba eHarare lamhlanje wale isicelo sowaye nguVice Chancellor weKolishi leUniversity of Zimbabwe uMnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lilahlwe. UNyagura ubethule isicelo sokuthi icala lakhe lokunikeza owayengumongameli unkosikazi Grace Mugabe isicoco sePhD okungekho emthethweni lilahlwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
UNyagura owayenguVice Chancellor weKolishi leUniversity of Zimbabwe ubika wanikeza unkosikazi Grace Mugabe isicoco sePhD okungekho emthethweni ngomnyaka ka-2014 okwenza wasolwa kakhulu ngoba unkosikazi Mugabe engazange afundele lesicoco. Kodwa uNyagura uyalandula icala leli esithi yena wayelandela iziqondiso zowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe onguye wayenguchancellor wamayunivesithi wonke elizweni. Namhlanje uNyagura ubecela idale ukuba lesule icala leli ngoba kwakungekho emandleni akhe ukupha isicoco ekolitshini. Kodwa uMantshi uMtebetsi walile isicelo lesi esithi kumele athonisiswe icala leli umthethwandaba wona utsho ukuthi umsulwana abantu abaningi bathi uNyagura akumelanga athwale yedwa umthwalolo ngoba uMgabe wayenamandla edlulise amalawulo. Omunye wolo mqondo onje uMnumzana Mlindelo Mancitshana isakhamuzi seHarare.
Umuntu onguye owayenguchancellor nguye ubaba uMgabe nguye owayengumkhulu wamayunivesithi wonke nguye owanika idirective yokuthi umfazi wakhe kanikwe isicoco. Ngakho akula muntu oyengamphikisa ngesikhathi leso, akula muntu oyelamandla okuphikisa uMgabe ngokwesabeka ayekho khona ngesikhathi sakhe. So ukuthi kathesi sithi uNyagura kabotshwe ngibona ngani kuyaso kuyikumhlukumeza njengoba laye kwakubo ngaphezu kwamandla akhe kwakungela nto engayenza.
UMancitshana usekelwe ngesinye isifundi seKolishi University of Zimbabwe uMnumzana Perez Pilena othi ukubopha uNyagura liphutha elikhulu.
A ukubopha uNyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi ukuthi uNyagura aphikisane lalokho ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe idegree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzaba yikuphela komsebenzi wakhe. So kumele sinanzelele ukuthi ayisiyo into ayenza ngokucabanga kwakhe, wayelalokho kwakumfuqa njalo wayengelawo amandla ukuthi aphikisane lakho. So umuntu omele ajeziswe uGrace Mugabe njalo athethelele lelo degree.
Kodwa uMnumzana Mlungisi Moyo esinye sakamusti Harare yena uphambana labanye ethi uNyagura kumele athoniswe indima ayidlalayo kuleli cala.
Indaba eqhakathekileyo njalo ukuthi ebotshwe njengomuntu owephula amacala. Ngiyakhumbula lapho okwenzakala lesi sigigaba abanye satsho ukubana Olive Nyagura labanye abavuma ukusetshenziswa ngababusi ngelinye ilanga kuzamele beziphendulele emthethwandaba nxa laba ababasebenzisayo sebekhutshiwe emandleni kumbe embusweni. Kodwa ke indaba esidanisayo yokubana akula justice endabeni leyi, ngoba umuntu onguye owaphiwa lelo degree kumbe idoctorate uGrace Mugabe kakalithathelwa.
Imizamo yokukhuluma legqweta likaNyagura umnumzana Sylvester Ashiti yehlule ngoba ubethumele igqweta elisakhulayo emthethwandaba lona elale ukutsho ibizo lalo. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane labasha bebandla leZANU-PF ebazisa ukuba ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthuthukiswa kwabo, isithi balakho ukuthola imali ebhanga le-Empower Bank nxa befuna ukuqala inhlelo zokuzithuthukisa. Umnangagwa ubikwa ehlala phansi labasha laba ngenhloso yokuzwa izikhalazo zabo lapho besithi uhulumende kabanikeza amathuba kwezamabhizinisi lokunye okutholwa ngabadala. Umnangagwa uphinde wakhuluma ngodaba lokubhadalwa kwabalimi abamhlophe esithi lokhu kusemthethweni kodwa uhulumende ubhadala impahla abayelahlekelwa yiyo ngesikhathi sokuthathwa kwamapulazi abo, hatshi umhlabathi ngoba wawungasiwo wabo. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe, abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansili ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana kuqhutshwe ukhetho lokudinga umkhokheli omutsha walelo lizwe. Umphathintambo kahulumende weSudan obona ngezomvikela u-Awad Mohammed Ibn Of ubikwa ethule umbiko kumabonakude esithi umnumzana al-Bashir obesebuse iSudan kwiminyaka engamachumi amathathu ugciniwe kuhle ngamasotsha. Sokumenyezelwe i-state of emergency kulelo lizwe kanye le-curfew phakathi kwehola lechumi ntambama kusiya kwelesine ekuseni 10 p.m. to 4 a.m. Abantu bakade betshengisela kusukela ngompalakazi nyakenye besithi u-al-Bashir kachiye umbuso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiwa. Babikwa bejabulile njalo bagonana lamasotsha bagada lemota zabo ebezibhodabhoda esigodlweni iKhartoum njengalokho okwenzakala eZimbabwe ngomnyaka ka-2017. Kodwa eminye imbiko ithi abantu abathokozanga ngokuthi ibutho yilo elikhetha ikhansili njalo bafuna ukuqhubeka betshengisela. Umongameli al-Bashir owayelilunga lebutho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-1989 ngemva kokukhokhela ukukhutshwa kwayeyinhloko kahulumende uSadiq al-Mahdi embusweni. Esebenzisa inhlanganiso yakhe ye-Revolutionary Command Council for National Salvation eyiyo eyabusa lelo lizwe engakabi ngumongameli. Umthethwandaba womhlaba jikelele o-International Criminal Court ufuna ukuthonisisa u-al-Bashir amacala okwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abantu eDafu phakathi komnyaka ka-2003 lo-2008. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqele omnumzana abekezela maduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
UBashir besehlekile uphathilizwe ekukhulumeni iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani laye sebemfithi sehlala isikhathi eside into ezinjengazena lezo. Esayidini sibili labantu beSudan yinto e-right ukuthi nxa sokwehlile ukuthi bekhiphe i-detector ngendlela ezisemthethweni maybe ngidemo. democratically kule ndlela abangama ngayo ngokuprotesta bebambene bengama citizens ukuthi bethi no lokho kasisakufuni bakwenze bakuphushe kuphumelele kuyinto enhle kakhulu esayidini labantu. Of course amanye amazwe azathi into erongo ngoba kulalizwe elithanda ukuthi omunye akhitshwe ngendlela enje ngoba baye sesabela ukuthi labo kwaba amazwe kungavuka fikela beze khitshwa ngendlela efana nayo. Bona bahlala bekhalela ukuthi kube nama-democratic processes and so on, but iqiniso elikhona ukuthi ama-detectors esinawo e-Africa kukhanya kuyehlula ukuthi bevume ukuphuma democratically and kukhanya yindlela esizabanjwa i-Africa ukuthi nxa abantu besalela embusweni abantu basukume bazikhulumele ukuthi no asisalifuni bamkhiphe ngendlela enje. So
kambe singabona i-council engathathi hlangothi yini njalo kungaphindwa kuliwe lapha sokubuya futhi okunye okufana na
usupho lokwenzakale eSudan kuyukuthi amasotsha abuya azethatha into eyayiqaliswe ngabantu bazazifaka bona amasotsha kube bazabusa bebuye bencindezela abantu futhi okuthi esethi umsindo lwawo sozuphele osuqalisile eSudan. Njengoba sizwile iSudan ama-professional association esithi abantu kabayigcwala futhi phambi kwenkamba yamasotsha bangasuki until kuze kuzwakale ukuthi amasotsha lawo kangeni embusweni. So indaba yangkhona izabanzima ukuthi kathesi ngikhona bezayiphatha beyithini.
Ubone ngani umongameli Al-Bashir yena obefuneka umthethwandaba we-ICC ubona bemhambisa?
Angithembi ukuthi bazamhambisa e-ICC, angithembi ngoba ulabanye bakhe khona lapho bengamuse ICC labanye babo bakwasi labo bazabe sebe-involved okwangali bamkhiphile bamcapture bamthatha. So it's a military coup and ngokuvumelana kwamazwe ngezivumelano zabo ambondi bazavuma ukuthi bamukele abazangena bethi nguhulumende osemthethweni
okutsho ukuthi umnotho welizwe awusoze ube ngcono kweminyaka le mbili ezayo.
Hayi, ngitsho awusoze kulunge and lamanye amazwe asaza bathanga ama-sanctions lento ezinjengazenalezo beke bebafake eceleni and futhi ithiye zami khona zezibonani lo msindo eSudan uzabo lokhu bambile sithi hayi ngoba indlela yangkhona nga amasotha labantu babambele bayavumelana besenza nto yinye bembono omunye ingxenye bekuzaba ngcono.
Alo ke ngumnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abebandla eliphikisayo le-MDC lamhlanje bavote bekhetha inkokheli entsha yesigaba seMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sikamgcini isihlalo. Laba ngabagoqela umnumzana Gift Khonjana owamiswa ukuba lilunga lebandla leli okweminyaka emihlanu esetheswa icala lokungalandeli iziqondiso zalo. Umnumzana Wilson Makanyayire ukhangelelwe ukunqoba isikhundleni sikamgcini isihlalo omutsha. Sokwenziwe ukhetho olufanayo ezabelweni ezibalisa iMatabeleland South, Matabeleland North, inkabazwe langapha kwele Melika. Abakhethwe ezabelweni bakhangelelwe ukukhetha inkokheli yebandla leli ilizwe jikelele ngenyanga ezayo emhlanganweni omkhulu weCongress ozenzelwa edolobheni leGweru. Kulabanye abakhala ukuthi babanjwa ngamandla ukuthi bavotele abantu abazakhetha uChamisa ukuthi abe ngumongameli webandla leMDC. Iziphathamandla zebandla leli ziyakuphika lokhu. Akungacaci ukuthi ngubani ozangena ezikhundleni zomsekeli kamongameli ezintathu lezinye ezimbalwa eziqakathekileyo loba kusobala ukuthi baza kuba balutshwana abadabuka esigabeni seMathebeleland lenkabazwe abazangena ezikhundleni lezi. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezembusazwe othi kuyethusa ukwenzakala kubandla leMDC.
Nxa sikhangela ukhetho lonke eZimbabwe, sokune singathi indlela inhlala yenze ukusebenzisa uDlame usukela ibandela ukushaya kuza noPF. So sokugcina kushiba iculture khona lokho ukuthi uma kushiba lokhetho abantu bagcina sebesebenzisa uDlakela. Sokuyabe kumqoka ukubana sizame ukukhulisa iculture kumbe ukwenza okuqakathekisa ukukhetha abantu abalohlonzi ngendlela ehlelekileyo, ngendlela elokuthula. Asonto nje sithola ku-MDC, ngikhulumile ukuthi yaqalisa nje kuzano. Isiyi-culture nje xa sikhangela eZimbabwe ukuthi vele nxa kusuba lokhetha kuba lokungaphathani kuhle, kuba lodlakela, kuba lokuthethisana uma abantu bengavumelani ngombono. Abantu sebebizana ngamagama aqatha, ugcine sokusetshenziswa izibhakela kulokuthi kusetshenziswe umcabango.
Singathi ke nxa kusenzakala khonokho kubandla le-MDC kuyabe sokusijoni nxa sikhangela ibandla leli njengoba lona liyilo elidinga ukuthi kube lokukhululeka kwale Zimbabwe.
Ye, kuyabe kuqakathekile ukuthi befake indlela zokukhipha khona lokhu okuqala maybe ngakushiba lokhetho kube lama-independent institutions abekhala ukhetho lunalolu. Okwesibili xa kulo muntu osebenzisa uDlame bebumbe singathi ngama-independent committees okukhangelisisa abantu abasebenzisa uDlame lokuthi why besebenzisa uDlame, nxa kusenza abanye bebajezise ukuze bakhulise iculture nje yokuhlanipha, iculture ye-democracy. Ngoba iproblem yokuthi labo bengabusa kuyagcina sokusiba le problem yonagcina sebefanana lezano ngoba iculture nale yiculture yezano vele.
Siyabona ke ukuthi kulabantu abakhethwayo nje ukuthi bazangena babe inkokheli ye-MDC, kodwa ke kungani kuya ngasifudlana nxa sikhangela abantu besintwini balutshwani kakhulu abakhangelelwe ukuthi bazangena ku-National Executive ye-MDC, kwenziwa kwini khonokho?
Yikho thina sikhangele udaba le-devolution ngoba lokhu ukukhethana kukhona ikakhulu kumaphathi la amakhulu. Abantu abaningi abasuka ngapha eMathebeleland abasatholi izikhundla ezinkulu, bagcina bengo-deputy kumbe o-assistant. Vele ilizwe leZimbabwe nxa sikhangela nje izinto eziningi zenzakala njalo ukuthi abantu abavela eMathebeleland bagcine besiba ngo-vice president, basuke bebebalutshwana. Nxa sikhangela ubukhokheli bama-political parties amaningi kumele sikulwise khona lokhu yonke indawo ukubana thina wona second class citizens nxa besiphatha njengama-second class citizens bathi asongxenye yini yelizwe yini leZimbabwe na. Nxa kunjalo hayi sokungokunye lokho.
Ye, kodwa khona
kuqakathekile ukuthi kebe kuqakathekile ukuthi abantu beMathebeleni baqunyelwe ngoba bazagcina bequmile nxa bengaqunyelwanga.
Ujohn kolapho ke nkomo.
Hayi, sibona kuqakathekile. Kebe kuqakathekile ukuthi abantu bephathe ngendlela enjani elingeneyo. Abantu bengaphathwa ngani asongxenye yelizwe bazagcina benjani beziqumela labo ngoba sebebona zani asongxenye yani yelizwe langakhona.
Hallo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama, siqhubekela phambili sixoxa ngokwenzakala eManicaland lapho okulabantu abaningi abamelele uncedo kulandela izulu lesiphepho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ake sikhangele sivela kumanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edale lephalamende lakwele Melika emukele ngenjabulo ukubotshwa kwasungula inkundla yokuveza imfihlo ebulenjini eWikileaks uJulian Assange ekwele Bhilithane, bekhuthaza uhulumende welizwe lawo ukuthi alethwe ukuzothoniswa emthethwandaba yakuleli. Umongameli Xi Jinping wele China unikezwe isicoco se-honorary doctorate emsebenzini wokuba ngumanjinela likholiji le-University of Johannesburg kwele South Africa lamhlanje. Okususwa esihlalweni okwenziwe umongameli Omar al-Bashir wakule Sudan sokuchiye inkokheli eyalela esikhundleni kuzwekazi le-Africa isidlela evalweni. Kambe olandelayo kungaba ngubani ozaxotshwa esikhundleni? Kuqhamuke ukujabula lamhlanje kwele Sudan, kodwa umbuzo okhona ngothi akusoze kufane nale Zimbabwe abantu asebekhala ngebutho elabaphathisayo ukususa umongameli owayengasafuni ukusuka esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Kala agreye sakufananisa loku aba ngumgali, kodwa into enkulu okumele ngabe siyayifunda njengezwekazi lika-Afrika ngobana into lezi zikabili ababusi abafunde ukubusa abantu ngendlela ebalulekileyo, atsho ubana uzifikise abantu esinyatheleni sokuthi sebebekufihlela okubi njengakonoko asebenzise umnumzana u-al-Bashir. Then futhi lathi abantu kumele sifunde ukulungisa izinto zethu ngendlela ebalulekileyo, nothi ukuthi basifika kusteji naleyo na nxa sikhangele yilaba abantu abazela ngale kuma-Western countries basifuna ngani bawa-barbarians abangakwanisi ukuhlala phansi sikhulumisane sisolve iy'ndaba zethu without ukuthi bona kuqine sokuzina sokuzimela i-military. Ngoba i-military ihle ithenda umsebenzi wayo ngokuvikela ilizwe, hhathi singena isenza intona le eyenzakileyo namhla ubana selethethe over eSudan. So ngoloko kumele kube isifundiso kithi sonke ukubana njengoba ngithilo abakhokheli abafunde ukukhokhela kahle.
Hayi, kuyezwakala. Nanto ke udaba mnumzana Nkomo, wena utheni ngalokho okwenzakale eSudan?
Abantu beZimbabwe bebekhala for isikhathi esiningi, bekhalela idemokhrasi, bekhalela impilo engcono, bekhalela ukuthi intengo ziyehle ziye phansi. Kufana labantu beSudan labo beloka bekhala sonke lesi sikhathi, bedemonstrate abantu bafuna uhulumende ongcono, bafuna uhulumende onanza ilungelo labantu, bafuna intengo ezehlikeze, bafuna ukuphila ngcono. Into eyenzakaleyo eSudan ukuthi akuthathanga isipha sika-al-Bashir, kodwa kuthethe i-army laba kade bevele besebenza lo-al-Bashir, akade bevele bencindezela abantu sonke lesi sikhathi. Lase Zimbabwe lawo kunjalo, uMgabe uthe phuma kakhithwanga isitha sakhe, ukhithwe yilaba abangane bakhe asebenza labo. Ungathi ngamanye amagama it was an internal thing. Ngamanye amagama ma ukukhangele abantu beZimbabwe, uMgabe katshaywanga ikhulu kodwa abantu bebatshaywa ikhulu. Kuyafana laseSudan, abantu yibo abatshaye ikhulu ngenxa yokuthi impilo yabo kayisoze ibe ngcono. Isiya phambili nje kule khefu esifakiwe, amalungelo abo azancindezelwa kuya phambili. Akubonakali ukuthi kungaba lo tshintsho endlini yoSudan ngenxa yokuthi i-army siyawazi umsebenzi wayo, asoku kusibizi kodwa ngokuvikela ilizwe. Ngezinye indlela ama-similarities akhona ekutheni intando kazo ayinakwa kuzo zonke lezi zinto. Abantu bayatshintshana ungathi bayatshintshana uku-abuse i-population.
Nanto ke udaba umnumzana Chuma.
Ngiyamuzwa umnumzana Nkomo ebeka umbono wakhe. Well, into ekhona ngikuthi khona nxa ngizafuna ubana ngichasise le nto. Ngemva kokubana ubaba uMgabe esusiwe esihlalweni, kwangena ubaba uMnangagwa waphatha waqedisa i-term yababa uMgabe. So kuya ama-harmonized election ngo-2018 ngo-July, wasengena ke umanasepte imandate yakhe ubana naye ake akhokhele isizwe sakithi. Unfortunately, uthe esengenile semana kube njalo, kwabuya abanye ababuya bazizwa bathi bona i-Jetcha Brigade, abathi bona lesi sitshwala sizisizeke sizabe sokusithela emhlabathi kuphela kuze kuthi ehle. And yikho lokho okwenzakalayo ngoba abantu kumele bezwisise into eyi-one. Ilizwe kalibuswa ngumuntu yedwa, kalibuswa yiphathi eyodwa. Ilizwe libuswa ngumuntu wonke. Ngani kwenzekeliso wakhona ngabo lapho khona emelika ngemva kokhetho luka baba uTrump nomama uClinton uHillary noma wayiqhubulezele edlekelezele noTrump umama uHillary wathi hayi so okwenzekele sokwenzakele esikubeka emuva iAmerika kayiye phambili wabuya naye wazimisela ukubana asebenze ukubana i-Amerika iye phambili yiyo ingqondo okumele ngabe sonke siba layo izimlapho ezimlapho ukuthi umuntu angabi yisawa luza athi nxa edliwe kwenzekele ubona ngani iqikelezele kube acelezanga avume athi kona hayi sokwenzekele sokwenzakele izimbabwe ayibe yiyo ephumelele siya phambili singakhiphumele izikhundla whatever cost. Abamama lana ababili ebhayibhelini abantu belele umntwana baphambi kwenkosi inkosi yathatha ilozela umhembe wathi hayi sengifika into two omunye umama lana wavuma kuthi yifika sini kodwa umnikazi womntwana wathi hayi akithi noma lini umama le umntwana ngoba esenzela umntwana aphile.
Ye Mnumzana Nkomo uyavumelana la yini lapha?
Kwangijabulisa kakhulu ukuzwa ubaba uThuma ekhuluma ngendaba esebhayibhelini. Ngijabule hawu kanti abantu bezanu CF wabasekeli zanu CF balifunda iBhayibheli bayayifunda yini incwadi yengcwele. Mase sitsho njalo sengithi kanti nxa abantwana bekhala bethi izikwazi iyadura ipetroli iyadura besithi ye khiphana ama-results sebebulawa babulawe nani. Ezinye iindlela ezisetshenziswa nguhulumende zenza ukuthi uhulumende asoleke kune kuthi hawu uhulumende lo uhulumende walaba abantu kambe xa abantu bengademonstrata betshontsha isinkwa omunye etshontsha ibhata omunye etshontsha amafutha bese kuthiwa uyavula usungafela impepa.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethe ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Thamsanqa Ndlovu isigqibela uhlelo lothula lamhlanje kodwa singakehlukanike esikhangele ebezikhokhela. Umanje wedalela eHarare lamhlanje wale sicelo sowayengu Vice Chancellor weUniversity yeZimbabwe umnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe i-degree lilahlwe. Umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansile ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana uqutshwe ukhetho. Sizigqiba ke lapha ezalamhlanje. Igama lami nguChris Gande kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.